siyababonga ke uChris kanye lo Marvelous ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24 lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngathi lesala, ngathi yita, indaba engasukuthi kwasifakezela. Indaba engasifakezela, akukho impoko ukukhuluma esinye campaign yokuyenzela ukuthi abantu bathi ngini, ngini manje wayenzintele, or wayo kumbo bayenzintele. Hayi akula nje njalo.
Unkosikazi Joyce Mujuru wayengumsekeli kamongameli weZimbabwe uthi umgabe labanye bakhe kumele bachiyane lokube lokhu bemthethisa besithi wayefuna ukumbulala.
Ihlo likamavamba iganyavu yilo elile nkinga kanye-ke nendowo yakhe. Kuyathengisela ukuthi lowo muntu ulesifo esibi, yena kafuni ukuthi asikhangele ngokwakhe kodwa ufuna ukucatha ngomunye ecathe sithi umuntu ongumama ubengagqokanga yikho ngimbamba iganyavu.
Abasakhulayo basola amazwi kankosikazi Grace Mgabe ukuthi abesifazane abadlengulwayo bayabe begqoke izigcebhezana akumelanga bakhale ngoba bayabe bezikhokhele amalahle ekhanda. Uhulumende uthi abamabandla wezokholo abasoze bathathelwe umthelo we-tax umnikelo lokwechumi kodwa umthelo uzathathwa emalini evela kulokhu abayabe bekuthengisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unkosikazi Joyce Mujuru wayengumsekeli kamongameli weZimbabwe uthi umgabe labanye bakhe kumele bachiyane lokube bemthethisa ngoba sebehlulekile ukuveza iqiniso lobufakazi bokuthi wayefuna ukumbulala loba umkhipha esikhundleni. Umjuru wethule umbiko otshengise ukuzonda kwakhe lamhla ngokuhlala esetheswa ngabalandeli bebandla leZANU-PF ethi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi wayefuna ukubulala umgabe esebenzisa indlela ehlela umongameli Laurent Kabila owayesuselwa amanqe kwele Democratic Republic of Congo ngomunye wabalindi bakhe ubodyguard. Umgabe utshele umphakathi eGweru ngempela viki ukuthi umjuru wayefuna ukumbulala njengalokho okwehlela uKabila. Abaxotshwa lomjuru babalisa uMnumzana Rugare Gumbo, uMnumzana Jabulani Sibanda, uMnumzana Tijimas Mtaza labanye abaningi abacatshangelwa ukuthi babefuna ukuthi umgabe asuswe esikhundleni ngesikhathi somhlangano omkhulu weCongress ebandla leZANU-PF nyakenye. UGumbo obambe okwesikhatshana isikhundla sesikhulumeli sebandla elicatshangelwa ukubana lizabunjwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele People's First utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umgabe ukhuluma angakwaziyo.
Hayi akuna nto enjalo, ngikukhuluma kuphela. Ngiyabatshela indlela yokuthi bangalungisa njani izinto zeZimbabwe. Bayalwisana, banama-faction. So ngabasazi ukuthi banganika ubleni kubani. Thina siyakwazi ukuthi uma Mzulu kazange ayenze into leyo, mina azange ngiyenze into leyo, umntaza kazange ayenze into leyo. Thina sasithanda lokufuna ukuthi khona umdala lo ayophubula kuhle, ayikho lokuthi afakwe emadlakeni njengakuyenzakaleyo. So hayi, thina sivele kasivumi mangathi leqala indaba engasukuthi kwasifakezela. Indaba sengasifakezela, ayikho impoko ukukhuluma esinye campaign yokuyenzela ukuthi abantu bathi kumbini kumbini manje wayenzintele or wayo kumbo bayenzintele. Hayi akula nto enjalo.
Yes, bonile njalo ke unkosikazi Joyce Mujuru ekhipheke umbiki wesithi kunokukhulunywa ngumongameli Robert Mugabe ngani awuhambelani lento ezenzakala elizweni. Kambe ubona zani pho nga umongameli ukhuluma ngani njengoba lani lisithulele nje lingabombile badlalela?
Umuntu ukhulume kuhle sibili ukuthi khona hayi izinto eZimbabwe azilunganga. Ngakuthiwa khona laba bantu bathatha isikhathi ukuthi bangalungisa izinto lezi njani. Yazi ukuthi abantu abaningi bathi bona hayi, i-People's First bamelileni, bafomi iparty yabo, balungisa iparty yabo. Hayi ulonza kwephathe kuzavuya lengakwela siphela. Uyavuya. Kodwa ukuthi sifuna ukuthi sathi isikhathi sethu ukuthi khona sibone ukuthi nalazo sezinto le ngayibe into ephumelelayo.
Lo ke umnumzana Rugari Kumbo obambe kwesikhashana isikhundla sesikhulumele sebandla licatshangelwa ukubana lizabunjwa nguNkosikazi Joyce Mjuru ele People's First obekhuluma leStudio 7. Siqhume njalo umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezanu PF. Yena ke othi uMjuru ulelungelo lokukhuluma santando.
Singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu ezabunjwa umfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho ke akumelanga sithethisane, akumelanga sidlephane. Kumele sihlale ndawonye nxa singaboni kuhle izinto, kumbe sithi kodwa singaboni ngendlela efananayo izinto. Akusilo lungelo lokuthi sokumele abantu bexhasukulwa. So thina kithi ngapha hayi akula muntu omthethisayo, akula muntu omhlukumezayo. Nxa ebona ethethisiwe kumele akhulume ukuthi uthethiswe ngubani, akushuthi uthethise esithini.
Ye ngokukhuluma kwakhe uthi khona uMongameli Robert Mugabe ukhulume wathi ye kukhanya ngazani wayevele ethethe isinqumo sokuthi amsusela amanqe njengalokho kwenzakala eDRC kuze kubulawe umnumzana uLaurent Kabila.
Indaba enjalo mina mbona kodwa indaba yabantu ababili bona laba ababekhulumisana njalo ngokwazi kwabo ukuthi kuhambe kanjani. Thina esizenza thina abacubunguli bezindaba kumbe ama-analysis sigcina siphambanisa kumbe sisenza lokwana okuthiwa ngesikhiwa yiku-assuma. Mina ngibona ngantwa into enhle ukuthi kona nxa ababili bele ndaba yabo abayekele bekhuluma indaba yabo beqedelane singapho kungenela thina sesiphongokucubukile into esingayaziyo. Mhlawumbe ukukhulunywa konoku yinto elobufakazi uza kuthi yona nxa ukuphikisile kusazi ukuthi hayi ngaze ngakwenza konoku umama uJesu Mjuru enxa wayekwenza ke asikwazi. Yikho sithi kona indaba enjalo ayifuni ukuthi phokungenelwa ngabantu abaningi. Ama-keywords athi kona too many cooks will spoil the broke. Ngibona ngantu sizaphambanisa nxa sipokufuna ukungenela indaba elingaqondananga lathi. Nxa size ngani uthethisiwe ulelungelo lake ligcweleyo eZimbabwe vele lapha siyalandela imithetho ngalandela imithetho nakuleyo ayenza into efaneleyo.
Lo ke mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla lezanu PF lapho ke ubekhuluma leStudio 7 ekobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. UZulu wasemhlobolweni wasemandebeleni uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhulumisane loZulu ngendingo zakhe engakaqali umsebenzi ngoba ezikhathini eziningi akazwisisi ukuthi izabelo ezijiyeneyo kuyini ezikuswelayo njengemathebeleland south edinga izikolo zokufundela ikakhulu lezo ezemfundo ye-secondary ukwedlula amakolishi lama-university. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Zikhuluma ngodaba lokuvulwa kweyunivesithi eGwanda ekhangelelwe ukufundisa ngezobungcitshi bokwenjiwa kwamatshe aligugu, i-mining engineering, ukukhangelwa kwezifuyo, i-veterinary science, kanye lozokulima ngokuthelezela, i-irrigation engineering and management. Izakhamizi zithi abantwana bakulumango abasoke benelise ukungena kule yunivesithi ngoba zilutshwane izikolo ezifundisa kanye leziqhuba kuhle ezifundweni eziyizo ezidingakalayo ukufundela lokhu. Bekuxoxiswana emhlanganweni kaZulu ophathwe yikomiti yedalela ePhalamende ekhangela ngezemfundo, iParliamentary Portfolio Committee on Higher and Tertiary Education and Technological Development, edinga ukubeka imithetho emibili ephathelane lokuvulwa kwamayunivesithi amabili eGwanda leManicaland. Ongenela umhlangano umnumzana Richard Moyo uthi azikho izikolo eziningi ezenelisa ukufundisa ama-sciences ngendlela ngenxa yokusilela kwendingeko zakhona. Kungakho bekumele lokhu kukhangelisiswe kungakathathwa isinqumo sokuthi iyunivesithi yeGwanda izaphatha zifundo bani. Kugcwele uMakorokoza ye kodwa uthi lokhu akusikho kungenisa umuntu eyunivesithi, kungakho aluba likolishi lihlanganise lezi zifundo lezinye eziqhutshwa kuhle kulumango ama-social sciences ukwenzela ukuthi abantwana bafunde lapho kusathuthukiswa ukufundiswa kwama-sciences kulumango.
Mathebeleni South asizibona izikole eziphakulula abantwana abafunde i-science ukuthi bangene kulezo college. So esikwesabelayo ukuthi kuzabuya kuthiwe qithi izikole zemfundo yaphezulu. Kube sokuthiwa emathebeleleni kule university kodwa abantu bakhona emathebeleleni bengasoze batholi abantwana bakhona bangatholi indlela yokuthi bayangena kulawo ma college.
Umnumzana Moyo uqhubeke esithi sifiso sakhe ukuthi kuqakathekiswe imfundo ezikolo eziphansi ngoba ukusilela kwezikolo lemimango emide ehanjwa ngabantwana yiyo eyenza bengaqhubi kuhle ezifundweni zabo.
Silabantwana abathi nxa besiye high school emathebeleleni bahamba amakhilomitha angafika 10, 15, 20, 30. Akunjele ukuthi uzazikhupha njani o levels umntwana ehamba imango engakho. So kuqakathekile ukuthi uhulumende afake inhlelo ezokuthuthukisa ukufundiswa kwabantwana.
Ekhuluma emhlanganweni munye unkosikazi Nobuhle Dube oyisakhamuzi uthi abantu bakulumhlubulo abayamukele le university ngoba iyinguquko bekele ukukhonona njalo nje okuyikho okwenza lumhlubulo usale emuva kwezinye indawo kusiba lenqubela phambili.
Ubususela ngemuva ngenani nxa lisala ngaphandle lingakhali ngomunye umuntu njalo nxa kulonke kuthiwa sithiwa ngemuva marginalized by who? If you are marginalizing yourself ungaziwakhala ngomunye uthi yaku marginalize.
University yeGwanda iqale ukuthatha abafundi ngomnyaka ka 2012 ingaphansi kwe National University of Science and Technology. Okwalololu, iGwanda State University Bill, HB 9, 2015, ludinga ukubeka umthetho ozakwenza izimele yodwa njengekolishi eligcweleyo. Lanxa nje ekhona amanye ama-university alezinye izifundo elizweni, eHarare leGweru, iningi labantwana abavela kwezinye indawo ezikhathana lamadolobho la, lehluleka ukuya khona ngenxa yendleko zendawo yokuhlala leyokugada phezu kwaleyo edingakalayo ukubhadalela izifundo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Abasakhulayo sebesole amazwi kaNkosikazi Grace Mgabe ukuthi abesifazana abadlengulwayo begqoke izigcibezana akumelanga bakhale ngoba bayabe bezikhokhela amalahle ekhanda ngokungagqoki kuhle. UNkosikazi Mgabe wethule amazwi la emhlanganweni awenze ngempela viki. Abasakhulayo bethi amazwi anje akhuthaza ukudlengulwa kwabesifazana okuludubo oluqhubeka lusabalala elizweni. Ontanga basole njalo amazwi kaNkosikazi Mgabe ukuthi uMongameli Mgabe uzabusa aze afikise iminyaka elikhulu. Sichome olwela ilungelo labesifazana uNkosikazi Nqobele Munzara yena ke othi amazwi kaNkosikazi Mgabe abisela muva imizamo yokulwisana lodubo lokudlengulwa kwabesifazane.
Indaba ekhona lapha yikuthi iZimbabwe ayisela sigqoko okuthiwa isigqoko seZimbabwe. Sokuhlangene uyathola amakhosikazi egqoka izigqoko zaseNigeria, abanye bagqoke impahla abazibonayo ku-TV. So ukuthi sithi nxa umuntu egqoke ngendlela agqoke ngayo nxa engabanjwa iganyavuza indaba zakhe, kanti loo mavamba ye simthini ngaye? Ilihlo likamavamba iganyavu yilo elile nkinga kanye-ke nenjongo yakhe. Kuyathengisela ukuthi loo muntu ulesifo esibi, yena kafuni ukuthi asikhangele ngokwakhe kodwa ufuna ukucatsha ngomunye ecathe sithi umuntu ongumama ube ngagqokanga yikho ngimbamba iganyavu. Pho lo obamba iganyavu umuntu ongumama ogqokileyo, pho lo obamba iganyavu usane olibeke ngeziyi-6 ezokuzalwa, bona-ke bathini bona nxa bebamba abantu abanjalo iganyavu? Akusikho nto ukuthi umuntu azifihle ngemva komunye esithi muba ubengagqokanga lowana mama yinkhobe ngimbambe iganyavu. Yikubambelela abantu abesifazana, kumele bagqoke ngendlela abazizwa bona besuthiseka ngayo.
Abanye abalwela amalungelo abesifazana bathi amazwi anje abisela muva kumbe aphikisana lo mzabalazo wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana, ovumelana labo na?
Ye, liqiniso lelo engihlunga njengoba ngitshile ukuthi umuntu wesifazana oseZimbabwe nxa egqoka uyakhetha. Sibabona begqoke izigqoko zaseNigeria, sibabona begqoke izigqoko zaseSouth Africa eziningi ezaseLondon kumbe Paris kumbe ngathi ukuthi umfazi kagqoke njani yinto okumele azikhethele yena ngokwakhe ngokufuna kwakhe. Ukukhuluma ngendaba yeminisketi namuhla ngo-2015 usibisela emuva kusize siye kubo 95-96. Namhlanje kumele sibe sikhuluma ngamanye amalungelo abomama amayelana nezinto ezibakhayo.
Unkosikazi Nqobile Monzara ulwela amalungelo abesifazane. Sixoxe laye eseHarare. Ubufakazi obukhona buveza ukuba abesifazana labantwana abangamantombazana abaphila lobugoga babhekane lenkinga eziphindwe kabili kudaba lokuhlukuluzwa emulini ukwedlula abanye bonke ngesikhathi ilizwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza insuku ezilishumi lasithupha kuqakathekiswa ukulwisana kwezehlakalo zodlakela kuhlelo lwe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. UMavis Gama usipha lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngabaphila lobugoga obehlukeneyo emhlanganweni wokubonisana phezu kwenkinga abesifazane abaphila lobugoga abahlangana lazo sikhathi sonke owenzelwe kuhlangothi lwe-public affairs e-ofisini yommeli weMelika eZimbabwe uqoqwe ngabenhlanganiso ye-disability HIV and AIDS Trust. Umnumzana Edwin Dlovu nguye obona ngezokuhlelwa kwenhlelo eziqondiswe kwabasakhulayo kule nhlanganiso ye-DAT. Utshengisa ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labahlukuluzwa ngoba bephila lobugoga kuba ngokuphindwe kabili nxa kuyikuthi lo muntu engowesifazane loba eyintombazana njengoba ekhangelwa njengento nje hathi ukuba ungumuntu ozwa ubuhlungu laye, kutsho uNdlovu yena ongaboniyo.
Omama ikakhulu laba ababe bengezwa lokungakhulumi njalo nxa befika ezibhedleleni laphana abakwanisi ukuthi bethole usizo bethole uncedo oluphiwa kumuntu wonke ngenxa yokuthi amanesi abe khona kumbe labo abantu ababe befanele bebaphe uncedo babe bengakwanisi ukukhuluma labo ngalesithi sign language.
Unkosazana Faith Tori ungomunye wabaze kulo mhlangano. Yena ke uthi kuvele kunzima ukuphila lobugoga kodwa kuba nzima ngamandla nxa uphakathi kwabantu abangelandaba lawe.
I-government yethu ngakuthi ayasiza, even in-parliament ngakube labantu abamelela abantu abafizical challenge.
UBathabile Dlamini uyisifundi ekolijini le-NUST okwamanje eqhuba ekuhlangothi lwezokukhulumisana lentatheli zindaba khona emahofisini e-public affairs uveze ukuba bakubone kufanele baqhube lomhlangano njengendlela yokwandulela ukusungulwa komkhankaso wensuku ezilitshumi lasithupha wokudinga indlela zokulwisa ukuvimba ukuhlukuluzana kwabantu emulini lendaweni zonke zempilo.
I-communication yiyo eyi-problem because abantu abangela disability abakwazi okumele bakwenze okuyikho okufaneleyo okuyikuthi nxa bekwenza abahlukumezi kumbe abayenzi olobugoga azwe angazathi uzwelwa ubuhlungu.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa kuStudio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasewe 909 AM le-shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz ku-shortwave. KuStudio 7 Live Talk kuhlelo lwe-The Connection. Namhlanje sikhangela ukukhulunywa ngumongameli uNkosikazi Grace Mugabe ukuthi abasakhulayo bakwenyukela njani. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Vladimir Putin weRussia wethesa eleTurkey umlando wokusekela amalucatsha ngokuhlasela elikwenze indizamtshina yalo emngceleni leSyria. eleTurkey lona lithi lixwayise umshayeli wendizamtshina le kaninginengi ukuthi engalokothi angene emkhathini wabo, kodwa yena wangakutshayi indiva okulapho adutshulwe khona. Iziphathamandla zezempilakahle emhlabeni jikelele zibika ukuba kulo mntwana ongumfana osebulwe umkhuhlane kweLiberia owe-Ebola okwakuqala ngemva kwenyanga eziyisithupha kwaqhamuka lo mkhuhlane ngentshonalanga kwe-Afrika nyakenye. Lo mfana utholakale elo mkhuhlane ngeviki edluleyo. Uhulumende uthi amabandla ezokholo kawasoze athathelwe umthelo we-tax umnikelo lokwechumi kodwa umthelo uzathathwa emalini evela kulokho ababe bekuthengisa. Amasonto amaningi ikakhulu akulezi nsuku athola imali ayo enengi emnikelweni hachi okuthengiswayo. Lokhu kuvela ekuguqulweni komthetho we-Income Tax Act owethulwe ngolesihlanu olwedluleyo ngumongameli Robert Mugabe. Lo mthetho uthi njalo inzuzo etholwa ngamasonto ingasetshenziswa ngabantu mathupha kumbe inkokheli yamasonto akayisoze ihlaselwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba kuchera endawonye lomfundisi uSeni Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Se unawo sibili amathethi alama investments amaningi kodwa kuzaba nzima sibili ukuthi sibe kwazi ukuthi lapho lokho abakuthekisayo ngokwama individuals yini ngokutsho kwabo kumbe kuzancedisa abantu abaningi. Okunye kwangikhona amathethi abuyayo khathesi sibona njengani baye bezenzela izinto zabo ezama-individuals kodwa becatsha besithi bona bancedisa abantu abaningi. So angazi ukuthi uhulumente uzakwenza njani ukuthi abekwazi ukuthi i-investment leyi izanceda uZulu kumbe izanceda umfundisi.
Ye mfundisi Sibanda, wena uthini ngodaba lona?
Uhulumente engafakile umthetho bekumele engene phansi ilizwe lonke akhulume labakhokheli bamabandla kube lokuzwisisana lesivumelwano sokuthi iyaqhutshwa kanjani. Ngenxa yokuthi okokuqala ngasikhangele umthetho we-income tax ovele ukhona ubusithi wona abantu abamabandla akumelanga ukuthi imali zabo zicutshwe ngokwe-tax ukuze bebhadala-ke i-tax kungabe kumbe kuzimali ezechumi kungabe kumbe kuzimali ezilethwa ngabantu nje ebandleni. Umthetho ukusithi awuthathwa leyo mali ngoba siyananze ukuthi kulamali amabandla siwakhayela amabandla la amadala anjengekatolika siyakwazi ukuba nxa bona kumbe besithi engxenye banebhizinisi eyokuthengisa amabhuku kumbe banebhizinisi eyokuthengisa amarosari kumbe sikhangela o-Brethren in Christ abalamabhizinisi ama-bookstores siyazi ukuthi imali yonke liyana ayisetshenziswa ebantwini kodwa iyathatha ihanjiswe kuzintandane iyathatha ihanjiswe kubafelokazi. Ngakho uhulumende bekumele ukuthi aqala akhulume lamabandla kokuqala.
Ye ngiphenduke kuwe Mnumzana Kujera, wena ungathini nxa ukhangela ukubana uhulumende kasoze athathe umthelo ama-taxes kumali yomnikelo uzathatha kwe-investment ukubona njani?
Ubona njengani ubezama ukuthi engahluthwa ngabantu abaningi ngoba sibona njengani uhulumende usele buhlobo labantu abaningi abakhokhela amachurch lawa so yikho bengafuna ukuthi bathathe izimali zomnikelo. Kodwa othiwa ngubaba uSibanda liqiniso sibile ukuthi nxa lifuna ukuthi lithintshe umthetho libe lo munye umthetho obuyayo kumele lihlale phansi labantu esingathi abaza-afekthwa ngumthetho lowo libachazisele ukuthi lifuna ukuthi kwenzakale kanjani ukuthi labo balichazisele kumbe babekwazi hatshi ukubala emaphepheni ukuthi uhulumende usenza lokhu lalokhu lalokhu. Kodwa ngibona njengani uhulumende uzama ukuthi egcine izimali kumbe ezuze izimali ngendlela ezingayisizi.
Mfundisi Sibanda, siyabona lapha ukubana ezinkonzweni zakathesi lapho uyezwa kuthiwa kubuye kulabantu abangu-500 kumbe 600,000. Asithi abantu labana benze iminikelo, awuboni na kungaba lithuba likahulumende ukuthi asebenzise yona leyana imali ukuthuthukisa uZulu?
Udube silalo ukuthi uhulumende wethu nxa sikhangela ibhajethi yakhe eyabe ikhulunywa ngubaba uChinamasa asizake sibone libhajethi kahulumende isiba le ndaba kakhulu ngokudubeka kwabantu. Kutho ukuthi nxa sikhangela esingathi ngesilungu ama-allocations ukuthi inani eliphiwa izinto siyabona ukuthi uhulumende wethu ukhangele uzikhangele yena. Siyabona ukuthi laba be-defense abesibutho yibo abathola imali eningi lalaba abasebenza bekhangele upresident abe-president's office yikho kuba le mali eningi kakhulu. Kodwa ezikolo ezibhedlela ku-social welfare lapho kule ntandane labaswele kwazi khona uhulumende kafaki imali eningi. Ngakho imali le nxa isemabandleni iba ngcono ngenxa yokuthi siyabona amabandla amadala iKatolika, siyabona o-Brethren in Christ, siyabona amaLandani, bonke ama-Methodist lama-Anglican bonke laba siyakwazi ukuba lama-Pentecostala abatsha bazihlupha kakhulu ngabantu abadubekayo. Lokancane ngoba sikhangela lala amabandla amatsha la asephatha abantu ngodumo omagayo emakandiyo siyababona njalo bengena lawo benika izintandane benika abafelokazi izinto. Uhulumende kakwenzi konke lokho.
Ulo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda ubexoxa endaweni enye le ingcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba kuJera belo Chris Gande weStudio 7.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale.
Uhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sixoxa ngokwehlela abajadileyo eZimbabwe abakhathazwayo ukugudeka komnotho welizwe okwenza bengatholi imali yokuphandela imuli. Imuli eziningi zikhanya sezidilika ngenxa yokuswela imali okubangelwa isimo esibi somnotho welizwe. Kambe bekusenzakalani ezindlini nxa kuswelakala imali kumbe okokuphulisa imuli ukungezwani lamhlanje? Ukuze sihlaziye lolu daba, uMnumzana Nicholas Moyo, umsekeli womqondiso ohlangothi olukhangelane lezamasiko, uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Umumo wenotho wesizwe uyangenela kakhulu indlela izimuli ezithola ngayo kumbe ezisebenzisa ngayo imali. Isikhathi ezinye kusufica-ke ingani imishado ichithwa ludaba lwemali. Ngenxa khona lokhu ukuthi imali nxa isishoda into ziba ziningi ezihlukanisa abantu. Into ezifunwa ngunkosikazi ubaba akasazenelisi ukuthi azikwanise. Noma unkosikazi uyayisebenza ubaba aseqanisa ukufuna ukube lokhu elandeleli ukuthi kanti bona vele uhola nini imali yakho uyenzeni ngento ezinjalo. Ngenxa yokuthi imali eyalitholakala njengakhathi esethi uma esubona eZimbabwe imali abantu abayiholayo iyasilela ukuthi iphathise iindleko zonke ezifunakalayo ngasekhaya. Ngakho kugcina kusiwa yimbangela yengxabano eningi esemchakeni esiyibonayo lapha eZimbabwe.
Manje vele singathi-ke kuphathwa njani, izolo bekusenziwani nxa ukuthi kule ngxaki ezinje ezingene ekhaya?
Izolo siyabona umnotho ubuyinto ebandwayo ngasekhaya. Abantu bebengakhanyeleli kuphela umholo. Umnotho bekuyinto evele iphawula imizwe ehlukeneyo. So belithi nxa liphethe elilakho imfuyo kumbe kuyini kumbe ilimile lilani, izivande zenu zigcwele kangakanani, liyathengisa kumbe izikhala zingakanani. Yinto elikade umnotho elikade liwubambile liwuthwele liwuphethe libonisana ukuthi lingawuchitha kanjani kumbe lingawusebenza kanjani. Ngokuya kwezikhathi iy'muli eziningi khathe sezikhanyele umholo abawutholayo uma behambe emsebenzini. I-economy-ke yeZimbabwe ithi ngoba isimbi kangaka umholo engenayo kamzuthwane. Into esifunakalayo ngikhathesi ukuthi abantu babazifundise ukungagogodeli umholo. Ubaba ngabe ngubaba oyenza ukuthi unkosikazi wakhe azi ukuthi mina imali nxa sengiyitholile ingakanani, ingabi imali ebase esithwayo ngubaba. Umama laye uyaziwe babe yimali elethwa esiphaleni sendlini, elethwa esitsheni sendlini, kungabi khona othi hhayi le ngiyami. Singayenza njalo kuba lula ukuthi nesilungu libhajethe ndawonye likwazi ukuthi imali evele esandleni sikamama ngendaka evela kubaba ngendaka. Ngesikhathi lapho umama engasebenzi kumbe sithi ubaba engasebenzi kusebenza oyedwa kuyafana njalo. Kumele umuntu azikhulule. Yinto enzima engiyikhulumayo ngoba abantu abaningi abakwanisi ukuthi bayena.
Kwenziwa kuyini ukuthi abantu bangakwenezi?
Abantu abaningi ngakababa yesaba ukuthi amakhosikazi azi ukuthi sithola malini. Ngoba sebefuna ukuthi sibe lezinye iindleko ezingaziwayo ngekhaya. Kona lokhu yikho okuqhithanisa. Ichitha umuzi akuswelakala kwemali. Ichitha umuzi yikufihla indlela imali etholakala ngayo. Ngizathi ngingeni na ngingumoyo ngithi hayi wo kuthweko kona ngikhuluma isaladi, isaladi ngiyayikhuluma ngikhaumholo ngiyabena ubabe be. Kodwa empilweni yami nengezinye izinto engizibambayo ngiyahamba ngenza i-workshop ethile ngithiwe enye imali lizokanisaba uyiyibhiphile ngikhaya.
Lo-ke bengumnumzana Nicholas Moyo, umsekelo womqondiso ohlangothi lukahulumente olukhangelane lezamasiko. Silugqiba-ke uhlelo lwethu lamhlanje lapha ngoba isikhathi sethu asavumi. UPraxedes Jeremiah olivalelisayo.